vele ilizwe lethu now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina e-power ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphila ngamasotsha kuhlanyisa. Bese kulandela yona izanu PF akumangalisi ngoba konke kona lokhu kukhinga ukuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi be-protect izanu PF ibilokhu isembusweni. Ngayo ilizwe elilungileyo elile democracy ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubambe umbuso ngenkani. Ngamapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingxenyozano labo MDC bethaya nabo amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani ukuthi uyabhoda emakhoneni ezikhona kule pholisa limele njalile sigodo babhodabhoda le mbhobho ethawa ukuthi abantu behlale beyithukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalokho.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Kuba bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini lo ngena bhemba kumbule bhemba kumbekela bhemba lo lamaphepha apheleleyo okugibha wavutha wonke umuntu. So somehow mboningani kwenza kuyehle ukuthi kungabi nama-incidents amaningi ukuthi abantu sebekwazi ukuthi hheyi ngingabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwani i-violence yabo yena liyani. So la ezimayini asisahambi sikhuluma sinje kwampa egwanda sisamile sethukile asikwazi ngoba ungahamba kusasuyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomnye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ungikhona uzabe uyasuphuma babazi abantu kumele bayivota bathi ngolaka lwabo le-violence yabo sebekuchaya anyone osicakele endaweni zezimayini lizeza very somitic gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapholisa.
Uyavumelana lakhuthi yikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwa ngezinye izisebenzi zikahulumente.
Sezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thini isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sekuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqoke iyunifomu lamakhadi abayemsebenzini. Lanxazi usithi swa ngamasotha wona lawa njalo banamandla okugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi bona izinto zabo zibahambele kuhle ngokuphila sonke isikhathi. So hayi no, limaza amalungelo ethu kakhulu.